practically i-constitution yelizwe yayinika upresident amandla amaningi okwenza ukuthi upresident uMgabe wayesenza ama-decisions amaningi awanikwa yi-constitution yelizwe esenza ama-decisions njengokuthi upresident uzakuthi upresident uza i-constitution yelizwe yiyo eyayenza ukubana uMgabe yena njengomgabe abe lamandla amakhulu. Le constitution yeparty layo imnika the same powers, yikho kwakusenza ukuthi umuntu one kube nguye oyenza ama-decisions. Abanye labona lesisa driver babengela decision abayenzayo okwenza ukubona bethi akumelanga sivumele umuntu lo abe sikhokhela yedwa, kumele sihluthume thina sitshintshe indlela esesenza ngayo. Ngani? Ngoba khonokho esakwenzayo uthe bamqothi mnaundlovuza bengakhululanga elizwini, kade sibakhululeki kwenza konke okwakwenzayo under i-new dispensation kamnankakho ngenxa yokuthi usekhululile lokho okuyekusenzwa uMgabe esakunanzelela ukuthi umuntu lo i-constitution yelizwe, le constitution yeparty kumnika amandla okwenza ama-decisions ayedwa okuyinto embi okungamelanga sivumele. Eso sikufuna kathesi ukuthi akutshintshwe ukuthi mbani olamandla, kuthiwe ngubani oletha ukudla etafuleni ebantwini.
Lokho engenile sokuke kwaba lobubelo yini njengoba abaningi besithi izinto lokho ezinjalo?
Thina ngikwenzakalayo kwezinye iyindawo ama-factory ngiyananzelela mina lapho engisebenza khona kathesi iminyaka le ephelileyo besilabantu abangu-32,000 kodwa kathesi sesivuselele kokuthi sesithathe silabantu abayi-230 njalo besinga-exporti ngaphandle amazwe onke sisaba ukuthi bangathenga ngaphansi kombuso kaMgabe. Kodwa kathesi emsebenzini kulabantu abavela kwelinye ilizwe bezothenga kithi, into engakazenzakali. Naw mna ndeqiniso mna ngikwakho angiye umuntu ozawuthatha ilizwe leli asise lapho esikhangelele khona uma singamnika ithuba lokuthi asikhokhelelwa kati.